Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzivandlela 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
esisikubonile lokhu engenile esihlalweni akukhulumayo kakuhambelani okwenzakalayo abantwana abalabazali abakhulayo ibukrahundi bazama ukusakankahle bachaya kuhlungu.
Umongameli Mnangagwa usola uDlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula, kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntana namuva esenza ugrade 7 sokasayanga uform 1 bamncitshile ama-results akhe bathi khona kale kubhatalwa imali, so mina imali yakhona kangiyilayo, angazidingeni kanjani.
Abanye abantwana abasanda qeda isifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithe kumele babhadale izikwelede abalazo ezama school fees. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane loDlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sihlala sikhuthaza izane ukuthi asebenzise ubudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu basa umkhetho uqinisile, ngoba esesikubonile lokhu engenile esihlalweni akukhulumayo kakuhambelani okwenzakalayo phansi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni okwesemkhonzweni obulawayo lapha e-trade fair, lapha abantwana abalabazali abakhulayo ibukrahundi bazama ukusakankahle uMnangagwa akezwe ukuthi kathi udubele ibukrahundi lenziwa njani, bantwana laba babanjwa bachaya kuhlungu. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khonokho kutho sikhangele ukuthi akutho okwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza uDlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla atshiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula, kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF bechaya abasekeli beMDC. uMnangagwa singabona elandela indlela ehlukenele kamgabe yini kudaba loDlakela lolo?
Kasoze atshintshe uMnangagwa kungayikho khonoku sasithembe abantwana lolo begugundawonke abatshayayo abakamtwakazi nakabajayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qhiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya kuform 1, kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntana wakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana namuva esenza ugrade 7 sokasayanga uform 1 bamncitshile ama results akhe bathi khona kare kupatalwa imali so imali yakho na kangilayo angasidingenza njalo
omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi lo wakhe umntwana uncishwe ama results e Cockland Primary School ngoba elesikwelede
abantwana babanjele ama results bafuna ama results ukuze angene ku form 1 manje kule score desikolo kuyafunakala clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi mina manje ngilomntwana wase Cockland manje ubanjele ama results kakangena esikolo ukuze angene esikolo kuyasofuneka ukuthi ibhatalwe
umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngu Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxoshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo
Sina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale scorede ezenkulu kakhulu abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi kodwa khathesa ama results abo siwabambile kwenza ukuthi baqale babe clear izikolede zabo zonke then sesabapha ke clearance letter etshengisa ukuthi aba oil uthoyithe ngapha esikolo lalapho isikolo bayayikiso bayamukeli
ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba
yebo abantwana abaphiwanga ama inkromeli yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga njalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yadibhadalwa ngabanye abantwana ngakho ke singathi siyakukhangela into ebisenzakala ukuthi imali le kade ibhadalwa ngabanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali yikho besebavumela nje njengoba uhulumende kade ingavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde kodwa khathesi ngenxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokhu abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalile
imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama
lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota ngohulumende izolo inengi lisithi kusobala ukuthi le yindlela yezanu PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola Abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
I think indaba yemoto ezinduna le iyatshengisa ukuthi uhulumende lo esilaye kayihlukananga kangako lo hulumende kamgakesi asilaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lo tshintsho ngoba umgakuthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-syndicap sakhala kakhulu ukuthi umgaba udlalisa imali nawo-ke umongameli omutsha-ke u-Emmerson Mnangagwa esathenga ama-twin cap adula ukudlula lokhu umgaba ayethe uzakwenza esiyanika izinduna ukukhuluma ngemota mhlawumbe emota eyi-1 efika 45,000. Yabona ukuthi umuntu ongagwa u-desperate ude wina amavoti lapho but egcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento eziqakathekile amele ezenze ebesekugcina ngikunika izinduna imota wambona ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvotele.
Uthi esigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impila kahle eclinic ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha ama clinic akusichazisela ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungaphi
esigabeni sami laphendlela kwene ngwana amthi iclinic iseduze iseduze lethekwane mission nokuthi awusendi kondiweni kumbe enye njalo isemajinge ongaba i-distance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useklinikhi kulabadala ekhaya asebeluphele abangenelisiwe ukuhamba kulabomama abazithweleyo kulabantu abagulayo bonke bona laba abantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye ekliniki okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethwala nezinqola abanye behamba belala ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle kodwa-ke uhulumende kulesikhathi zokuphatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-30,000 or even 20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imoto hamba wanika abantu bengwana bebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba sebabhizi bayazakhela ikliniki leyo bazithayela izitina bazithwalela inhlabathi baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuthi behlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimoto izinduna ezivele zile ezimota because ubadekela imota leyo is just a beginning imota lezi zizafuna ukufiyela zizafuna ukulingiswa nxa zifile kanti vele zona izinduna zangona zihamba imota zisiya nga ngoba tungazihlezi lapho zidonisa amacala abantu so imota zakhona bazisa
uthi liyazakhela ikliniki yengwana le liyazitshayela lezitina selifike kuliphi ibanga
abantu sebekholektile izitina ezingafika 90,000 sebeyakhile ama-toilet ayi-6 le nto ezinjalo eziningi asabekufuna nje kaphesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 bags le material urufa kwakazokuningi bavolontiye ukuthi bazazenzela
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube West Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
kanjelo koko bethu babethethela mazwe
lingazithola njani zulomuhle khona ngapho-ke lapho elikhona endaweni ezijiyeneyo lamhla-ke sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha kambe ukuthi uzuhlonitshwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi lamhla silo nkosazana sikhathele nyathi ukhona kale-ke kule Botswana sakubona mamdloli hayi siphilile kakhulu kunjani khona phaeBotswana ye isikhathi sangikhona kwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma baba Chuma kunjani
siyaphila baba
ababili laba zingcweti kwezamasiko esintu ngiqalisa ngawe Manyati ukuze uhlonitshwe sibile ngabantu kumele wenzeke
babadube nxa ungumama bona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho kwakhuluma kwakho kube lesithunzi ebantwini ukhetha amazwi akhuluma nabantu ukugqoka kube ukugqoka okuhloniphekayo ebantwini ezinxa ukuthi njengamina ngikhulume esayidini yabantu abangumama ube ngumama olamulayo ayikhona umama oxadanisa abantu xa uthola abantu besilwa ube ngumama ofika phakathi kwabantu ukhuluma amazwi ayakhayo noma kusemhlanganweni loba kungasibe ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni ube ngumama oyakhayo wathi umama olamazwi athithayo njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi akhe aphansi esintwini sakithi esindebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama asomuntu ophonga uba ngesindebele abanye bathi umuntu lamawazi awuphonga udaha nje izinto uthatha kuhle kuthi ukuthi uzabona abantu bekuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana bayabizawena ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha but nxa ungaziphathi ukuthi ungagqoki ukuthi kuyabanzima ukuthi bakuhloniphe nawe uthini nganawuhlonipheke esigabeni nabo babanokunjalo
ye kunjalo ke siyamuzwa lapha kugolide unibona ngazani ukuzohlonitshwa ngabantu kugqisa ngabukusiya ngapha uyakhuluma lapha ke umanyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisa ilizwi lento ezinjalo ngamafutshane ungathini khona
ngiyabonga ithu mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengobana incwadi engcwelisho ukuqala ngokuhlonipha uNkulunkulu ndingahlonipha uNkulunkulu nabe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzayo ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselungu mawusuka lapho ubususiya nemfundiso okhulise ngaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi kumele uhloniphe inhlonipho siyifundiswa nakithi bese kuthi i-education lokho kuthiwa yi-education ngesingisi kufundiswa esikolweni ngeke even ezikolweni befundise inhlonipho esintu sokukhula komuntu cha esikolweni ufundisa amabala o-ABC kodwa ukuhlonipha uqala uhlonipha uNkulunkulu uzihloniphe wena ubususenza lokhu okufundiswe kini that's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu angithi bekuthiwa ukhulu olungaziwa lithezwa abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo usuzosilethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe
yehe babamba khonapho ke
uqala ngakini
ye sikubambe khonapho ke golide sibuyele sibili kumanyati manyati ukhulumela la ngokugqoka ugqoko ngani akuhambelani labantu kungabe ngokunjani
ugqoko ngani akuhambelani labantu babajule ngamalanga lawa ngingathi ukuthi noma bengawugqoki but sokuzakuya ngawe ukuthi wena ufune egumele elinjani into ezinjengamabhurugwe la ngamathaithi kakhulu lokunyeukuyizikhipha lokokuthi izitho ngaphandle izinto ezingahlonitshisiyo ebantwini okokuthi abantu lanxa belembuthana bacina besiba nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahlonipheliyo kodwa nxa umama ugqoka okokumama ungubaba ugqoka okokuba ngubaba uyabe ungumama ohloniphekayo ungubaba ohloniphekayo esigabeni but nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini ngingatsho njalo nalalezinsho kuba uyabungahlonipheki okuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amagumi abancane kulabo athi yokhala umama lo hayi indlela agqoka ngayo hayisile and ukugqoka isipeshali lokuphuthwa ungaphile yisokufisa abantu esinyweni sokuhlonipheka amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lihle uzwese lokubiza mama ephakathi komthoko ngenxa yokulabo mama abadala kulayo but begcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okukhuluma ngakhona
Baba Juma, ungagalela khonapho sibili ngicela uthenga ngamafutshane isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma
bese sasuka izigqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu uzothola umuntu oma igqoke i-overall kuthiwa halo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanti ungunesa obasegqoka ubufishane okuveza iy'nto eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi
hhayi ke okwalamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele nyathi lezi ke zingcwethi kwezamasiko esintu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Jube lilale
babe lobo lokoko kangele zinyezi ziyawathi namasiko
siyabonga ke Gift ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo
bana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe Lamhlanje kuhlelo ngilowo mnumzana Khulakwashe Hobe oligqwetha. Siqoqisana ngeconstitution yelizwe lethu. Sibheka iSection 91 Article 1B of Chapter 5 Part 2 eyomthetho lo ovimbela umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu. Okwamanje masambe siyoxoxisana lo Khulakwashe. Mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo. Indaba ekhona lamhlanje uyizwile.
Yeah, njengoba uthola ukuthi kule limithi kumbe lomgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esime kuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amathumi amane akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elithumi lasificane ne-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala kungaba yinto abazikhethela yona bekwazi ukuthi ngananzelela between 2013 ngo-2013 i-40 years yayiphela ngo-73 so ungathola ukuthi kwakungabantu nje abasekwazi ukuthi i-40 years akulamuntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini kungaba ngesinye isizathu lokhuyelicabangela but akuna sizathu esasiphiwayo njengelizwe.
Does i-constitution yethu provide iliwe yokuthi nxa ule minyaka eduzane nge-40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhela ilizwe lethu?
Hayi, ayikho. Ngoba i-treaty yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ilizwe.
Kodwa Mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobadlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba yinto enjalo ngoba kuba yinto enjalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo i-experience abangakhokhela elizwe. Khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele-39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa neZimbabwe uzathola ukuthi inkulu ungeza ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance, izakhamizi zeFrance kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy. Ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo ngoba kube le-discussion kuzwakale sibili ukuthi ababhalayo i-constitution bona babesithini bebabecabangani ngesikhathi besaka i-limit ye-30 years.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongisakhulayo olamandla noma esingathingi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokhele ilizwe lethu. Ithuba likhona na lokuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa?
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abantu abasidingayo seleso leyo nguquko ye-constitution. Ngezinye indlela ukuyadoyidoya emgwaqweni ukubatsha ukudemonstrator angiboni kuyindlela e-effective ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituencies abo behambe beyethinte nalabo mmeli babo abantu ababamele uparliament abathe ama-MP. Lawo ma-MP sekuzaba yiwo-ke afaka i-motion yokuthi hhayi sasiguquleni i-age limit e-constitution yethu. Sikubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe e-Uganda obukhuluma ukuthi umuntu osedlule iminyaka edlula ama-70 angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu lelikaMuseveni lilwile laze lakufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit. So like eZimbabwe nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana nabamembers ephalamenti yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokhelise?
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona ngoba ungakhumbula kuhle, uyakhumbula ukuthi phakathi kweminyaka odluleyo sibonile iqembu lezanu-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section i-constitution ekhuluma ngokuthi omantshi babo bakhethwa njani kumbe bafakwa njani and sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balali lapho bengixoxa lo Mnumzana Khulakhwashe hobe oligqwetha. Siqoqisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilalo.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu basifisela umnyaka omuhle womuthi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka kukahle ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isisekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 ivesi ka-1-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa abaningi bethu siza lamacebo amanengi ukuthi impilo yethu sizayiphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamacebo, cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngabali lombhalo ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphuthe ziphi izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe kodwa iNkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile kodwa iNkosi ihlola inhliziyo. Nikela eNkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla ngibona kuqakathekile ukuthi okokuqala khona ukuthi engikhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangalamacebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi kumbe uye esikolo, kumbe ukhangelele ukuthi uye esikolo esiphezulu, uye qeqeshwe esikolo esiphezulu, kumbe kulabo abahlanganisa izimali kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizazihlanganisa kanje kanje ukwenzela ukuthi ngiyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi ngiyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi ngiyethenga enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi aba engathi bagqila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akulalo lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Ngibese ngikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nguye ohlolayo inhliziyo zethu, ukuthi kanti kuze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo ukwenzela yena na, kumbe wenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu, kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konje kona kuya. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbekele uNkulunkulu abe nguye oqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeka amacebo akho la, beka uNkulunkulu abe nguye oqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanakhe, ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi nalaphana senza amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hhayi, ngizathenga ibhasikili, sengiyengalichova mbijana, ngathola imali ethe xaxa, ngizakuyathenga-ke imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo uyagcina usiwona. Okokugcina, ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawa amacebo, asilobeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kwanise ukuthi sesifika engxenye esikobo-August laphana kubo-June uhlolishise ukuthi ngini ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo bewabeka phambi kwaNkulunkulu, aphumelele, engabi lawo azayehlule ukuphumelela. Baba, ngegama likaJesu sizibeka phambi kwakho, siqalisa umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo, usisize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela, emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli sihlangane nibalaleli kuvikelizayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo ipuqane le-Manchester City umdlalo waphela, i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. Kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela. Umdlalo kwelinye izinga uke waba i-4-1 ikhokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela. Waphela ke umdlalo iLiverpool weLiverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale kona ngaphe kwando ukuthi lizanqoba na. Kodwa lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.